kunezinto eziningi okubangela lokho. Okunye ngokuthi khona abantu abasafuna ukufaka imali zabo emabhankini, liyazi ukuthi khona 5 or 6 years ago imali yabo yaphonga ukuhamba nje emabhankini, le high inflation konke lokuyana, umuntu wonke wazala ele zero balance. Abantu abasafuna ukufaka imali yabo ngoba kabakwazi ukuthi kusasa kuyini okuza kwenzeka. Ngiyabona ukuthi le lokhu ungakhangela ama-Easter, ama-Christmas, lakho futhi kungaba yikho ngoba abantu bayaze befuna imali eningi, abantwana babengikhaya sebeseholiday, bafuna ukuthenga izigqoko, bafuna ukuthenga ukudla okuningi kakhulu. Kodwa sifuna ukuthi khona amabhenki kazwisise abantu bayo. Ngakade befuna sibili ukuthi khona basevise ama-consumer, ungathi bekhangela izinto ezinjalo ukwenzela ukuthi khona banike ama-services afunwa ngabantu. Kodwa thina sibona ukuthi khona amabhenki kazwisisa, kumbeni kabafuna ukuzwisisa asazi ukuthi yini. Amabhenki amakhulu lawa international yiyo esabona benza khonokho. Abe-homegrown ngiyabona bayazwisisa ukuthi abantu bayafuna imali yabo.
Lingenzani njenge-consumer council ukuthi lokhu kulungiswe?
Khathesi kuyahlupha ngoba kasila i-consumer protection law. Siyafuqa kakhulu ukuthi khona kube le consumer protection law. Khathesi sizothi ehofisini enkulu ka-attorney general sebe-drafta i-consumer protection law. Sibona ukuthi khona yiyo ezasincedisa ukuthi khona izinto ezinjalo sikhangela ama-services izasinceda ukuthi khona nxa sikhuluma namabhenki kumbe laba abanika ama-services kube nama-sanctions esikwanisa ukuthi khona kuzaba nje so abantu bazasuka beye kwamanye amabhenki. Sibona ukuthi i-consumer protection law izasinceda.
Nxa sikhangeleke kodwa kumele ukuthi amabhanga la enzeni-ke ukuthi njengoba kungela mthetho lowo anikeze abantu imali ngesikhathi se-Christmas?
Mina ngibona ukuthi khona bafana ukuthi babe bekwazi khonokho. Amabhenki akhona ngoba abantu bakhona. Nxa abantu bengekho kutho ukuthi kuyabe kungela mali emabhenkini. Yes, amabhenki esithi khona know your customer. Kodwa kushengisa ukuthi khona amabhenki kakwazi ama-customer abo. Bangazani kabafuni ukunika i-service kumuntu ofaka imali yakhe emabhenkini abo. Iminyaka edlulileyo i-World Consumer Rights Day team ibikhanyela izinto zonezo zama-financial institutions lamabhanki ukuthi khona asebenza njani, anikise i-services enjani. Sibona ukuthi amabhenki kayenzi kuhle. Thina lathi njenge-consumer council sihlala sihlangana labo, sikhuluma labo, kodwa kabazwisisi.